abantu abanengi abasebenzi, amabhizimusi amanengi avaliwe, lalawa asebenzayo asebenza amalanga amalutshwana. Ngakho ke nxa uChinamasa esithi usabuzabuza, ubuza ubani, kuvele kusobala ukuthi udubo yiluphi. Udubo yikuthi akula mali enengi engena elizweni. Okunganceda ke uChinamasa labanye bakhe abezani yikuthi bekele into le abayijayeleyo ukuthanda ukuxabana lomhlaba wonke jikelezi, baqalise ukukhangela kathesi ukuthi into eqakathekileyo yinotho yelizwe, benze abangani ukwenzela ukuthi kungene imali phakathi kwelizwe. Sesileminyaka engu-35 singaphansi kombuso wezani, into yokuhlala kucatshanwa labantu le, kucatshanwa lomhlaba wonke, ngokunye kwezinto okudala ukubana singatholi imali eyaneleyo phakathi kwelizwe.
Okokuthi nxa sikhangele ukubana umnyaka usuphela, kuyini okuzaphambaniseka kakhulu kungaqhubeka ilokhu ngethulwanga?
Okuzaphambaniseka ukuthi imali yokuthi bayisebenzise kumnyaka ozayo izavela nga. Akula hulumende ongaqalisa ukubhadalela izinto aleziqelede ngazo engalayo imali yakhona ukubhadala. Ibhajethi ukuthi kwazakale ukubana imali izavela ngaphi, kwazakale ukubana ngubani ozabhadala, kwazakale ukuthi indleko ezithize zizabhadalwa ngemalini. Nxa kungenziwanga konke lokho, kutsho ukuthi uhulumende uyahlavale phela ehluleka ukusebenza, ngoba ibhajethi yoyenza uhulumende asebenze. Okunye kanti, yebo kambe sonke eZimbabwe siyayifuna imali, loba ngubani uyayifuna imali. Ungathi uyakhangela elizweni lakithi uzabona ukuthi ama-civil servants manengi, imadlana encinyane yona leyo ekhona yonke iphelela kuma-civil servants. Kube sokusithi imali okufanele isetshenziswe ukuze kuvulwe eminye imisebenzi, kumbe kuvulwe ama-factory, kumbe kube lenzuzo, leyo mali yonke isiphelela ekubhadaleni imiholo.